Ukukhwela kweinflation lokho kutshengisa sobala ukuthi iZimbabwe dollar seligugudeka ngendlela esabisayo kumbe seliswela amandla ngendlela esabisayo ngoba iinflation ithu ukuthi uyabe ule ulama goods amalutshwana so ama price ayakhwela yo i-meaning ye-inflation ukuthi i-demand iyabe i-high so sitho ukuthi into zangkhona ezokuthengisa ziyazinilutshwana yikho i-price ikhwela. So ukukhwela lokhu kwe-inflation uhambelana lokugugudeka kwemali yethu yalapha eZimbabwe, iZimbabwe dollar, lapho esibona ukuthi nxa siqathanisa ama-rates especially awe-parallel markets, lapho abantu abathenga imali khona especially ama-businesses, i-dollar belilahla amandla ngendlela esabisayo.
Njengoba ilizwe livaliwe okwamanje emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus, ubona isilinganiso se-inflation sisiba njani kuyiwa phambili?
Ukuvalwa kwelizwe ngenxa ye-coronavirus kuzenza ukuthi inflation ikhwele njalo ngoba sibone ama-price ekhwela ngokuphela kwenyanga ephelileyo. So ngibona njengani kuzenza njalo ukuthi kube lama-statistics azasitshengisa ukuthi inflation izakhwela njalo nxa esephuma ngenyanga ezayo ngoba uvalwa kwelizwe kwaba ngokuthi abantu bengenzi business, kwaba ngokuthi ama-price akhwele abantu begijimela ukuthi bathengise izinto zabo i-lockdown ingakaqali. So mbona njengani yikho ukuzenza ukuthi i-inflation ikhwele.
Nxa ingaqhubeka ikonga i-inflation kuyabe kuza kutshoni lokho kuzulu weZimbabwe ovele ethwele nzima?
Abantu bazaqhubeka basebunzimeni okwesikhatshana ngoba indaba le inflation kumele ilungiswe ngabakhokheli bomthulincube loba bomnangagwa, kumele bayilungise ngokuba lama economic policies akhuthaza ibusiness, ama economic policies apro poor, ama economic policies are user friendly. Ngokubona kwami akula ama policies lawo khathesi nxa sikhuluma abanye sithi dog eat dog affair nangale ku-business. Umuntu oyakhweza intengo ekwazi ukuthi intengo yempuphu kumbe intengo yethukela ekwazi ukuthi uzayifuna leyo thukela. So ngibona njengani sokumele uhlalwe phansi, abantu bonke bahlale phansi babone ukuthi bengenza njani ukuthi bathayisana amakhanda ukuthi into le ye-inflation ilungiswe. Kodwa ebantwini uthi ukuthi sizaqhubeka sisebunzimeni.